Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and isystem of governance ife to all groups or abantu wonke.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owayengumkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalangalinye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19. Abatholakale belegcikwane le coronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi i COVID-19 sibulele abantu abafika phose inkulungwane 879. Njalo igciwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adluleyo baze bagcina bethelwa ngamanzi amapolice munoti kondi kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlala ngaphansi. Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela bengalinanzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebelokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kade sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane elike latheleka kulowo muzi ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo ke esikunanzelayo ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni abanye ngabavakatshenanayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi phansi igciwane kalihambi kuhamba bona abantu nxa lokhu beyaluzela besiyale lali ngoba lingangena egumeni okwenzakalayo kade sikuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakutbuyela ngkhaya uye-isolate ngkhaya khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya-isolate ungaphi usebenzisa itoilet yiphi uvele uphekelwa ngaphi so okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole nxa sesibuya-ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sekuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya so nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengo kwezomnotho uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yokuthi badinga ukudla ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyele ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart wirelist kuzup khonaphana nxa abantu behlezi baye bevelelwe ngama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisela ngemzekeliso njalo siyakhuthaza ukuthi i-ministry of finance kumbe singathi laba abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lahle okwesikhathi eside abantu babe lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa benjani behlezi ezindlini
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo Umongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama. Imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe le Melika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi e-Paris Agreement. UBiden esethula amazwi ekufungisweni kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngasolinye kwezombusazwe untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lePhalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hatshi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davy Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Kuba ngonsundo wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasi sitimbeni kwakuzaba ngomlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden babunkomo usaselebanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sasho phambilini ukuthi ilizwe leMelika babunkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi imhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Muringai uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa engumphathi oma Republicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi oma Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla kodwa omele abe ngumlamla nkunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
iMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy. Alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho ke iMDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa yiyo eyacebisa uPresident weZANU PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxisa kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa i-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana sokuvunyelwana sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi i-Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamelwa nguNkomo loMgabe usithole lomzoreyo abakuSmith yiyo eyacina sisiba le constitution ka-1979 e-Lancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayigcina sesiba le constitution yethu ngo 2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe MDC ukuthi umuntu olabantu kathesi yizano PF. Umuntu olabantu abaningi kathesi abamlandelayo advocate Chamisa. Yiwo amabandla angathi gwaqa bavumelane, amanye amabandla, amanye ama side shows la angaba ngama observer. Sibe sesithatha njalo i civic society ibe khona njengomlamlankunzi izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina ipolitical ekuthiwa yipolat leyo eyakwenza unumber 9 uMnangagwa ebe ngureferee ngapha uChaya Impembe ngapha ungureferee sathi hayi la ungamandlwane ngumbhedo. Yikho ke bonke laba bakupolat sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi ureferee ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamlankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwezanu PF le MDC alliance kube lo mlamlankunzi ndovela kuAfrican ovela kuAU, African Union, bekuSADC, be United Nations, kumbe kuma church organization o neutral, singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga yeeconomy, yemkhuhlane, yecorruption, yedictatorship, yeillegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe nzima ngumkhuhlane we-COVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminister uSB Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations, uminister ebheke international relations njengominister. Wasebenza kakhulu uminister ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshonalanga. Ubuye njalo kube khona abantu beZimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlangali ngehlanga kuzodlula lalokhu mama, duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama Khuphe uthi abantu beZimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni kwabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni kwabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. I
Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ukugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangeni engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Uma manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Balaleli labasakazi bakastudio 7, lo okhulumayo nguphathi momoyo kwasendaweni yaseGwanda Receiver. Ngithili njani msakazi omuhle? Siyabonga kusitshela zonke izindaba kungikho elisifihlela khona. Ngiyabonga, libe losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi bakastudio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela ichingono ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani. Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher astrikayo, sokulama-nensi astrikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazange aboshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo i-ZANU PF yiye botshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamaintaine i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithwala abantu abathathu thwala umuntu oyedwa kunyaratho, kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu ema bengena ebhasini, abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwenga ngabantu okufanele bayedele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhophela ichingono balungisisa ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisisa ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingela lonke basazi Studio 7 kanye labalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kuSibusiso Moyo, uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs. Ngithi alwehlangano ngehlile dudu konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani isosha evukela abantu bakibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula Sisomoyo. Aluhlangano ngihlile sithi samazwe induduzi nakufamily yakomoyo emberengwa sithi hayi kwenzakale kwenzakele udlulile indoda kuleli qhawe, hamba kahle Sisomoyo sinawe noma sinemanxeba ngenxa yenu, but lala ngokuthula.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli, nami ngithi ngingiphawule. Yebo vele ngihlala ngimamile ngoba sometimes ama-audio ngazowafake awangena wabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu this time bengabale yami i-audio, bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona enhlala ngikuzwa abantu bekuphawula bekuphawula, especially abakhulu bezani PF lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayinademocracy. But mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazilisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nabo bathatha induku betshayana. Umthetho next door ungabanjwa nabafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe, yiba abaphetheyo, yiba abayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayinademocracy. Mina angiyiboni kanjalo le nto le. Mina ngicabanga ukuthi i-America America inayi idemokrasi ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza namachance okuba lamavotes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufakwe umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ungathuthi uyaphikisa uyathathwa uyafakwa ejele kodwa ababhizi bathi idemokrasi ayikho idemokrasi ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump kuwukuthi ubebusezimbabwe njengoba umnangakho wabuyela so mina abadala ngibatholi kahle ukuthi kanti wabo umuzi bawubusa njani bazinhloko bani zomuzi wasezimbabwe mawukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bawusebenzisa ekhaya lakubo kuye kulunge konke lokhu ngiyacela libala umyalezo wami uphinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu ikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa wawubulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawelwa abantu thini ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lobuleleyo uma bulala kwakhona uthiwa emsulwa iqiniso elikhona yokuthi izami iyayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya usola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungaqondanga ezinqondweni zethu thina abantu ezikhathini eziningi siyathibeleka umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nali yancedisana lilungise isimo selizwe ngithathele umuntu onguyo oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe ebezokuyikuphanjaniswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa-ke iqiniso elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hhayi ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuyikuphuma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo
salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basasazi sibonge umsebenzi omuhle elisenzela wona mina ngumasibelu ngisetsholotsho mina vele lokho engihamba ngakhona oku ukuthi ngapha emathebheleni ndasizuzi lutho khathesi ubaba ugawuli uyakhuluma encomizano kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho ukuthi unjani usuka kobulawa nyama ndlovu tsholotsho liwubone umgwaqo wakhona ukuthi unjani akulaa mgwaqo kodwa khona umuntu ezahambe encomizano ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena sakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kayeke livuleni amehlo bakithi lisebenzele lani izigaba zakini hayi khona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela hawu sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa alila lutho elilitshintshayo ngapha isigaba zakini akulantshintsho elukhona ngitsho
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.